izakhamizi ezitambashoko zididekile ngalo mkhuhlane osuqeda amadonke emangeni wabo oqhamuke kusukela ngenyanga edlulileyo. Umelusi ubabusi Bhebhe uthi kube yisimanga ukufa kwamadonki njalo sebesebenza nzima emakhaya.
Amadonki belomunye umkhuhlane onzima lapha, into leyani ingani itshaya ikhanda le, kubuye la ingani iti so ikhanda iti icini itshana lesihlahla idonki yangkhona okuyizinto esifuya zife kabi lezo, enye icaka ingahle ikhukhumala ikhanda izigcini sife idonki yangkhona isihluku. So esh ukuthi yodubana ngazi sokunzima laphana ngoba iyade phede vele la maphiji ebesitshaya ngawo iyade balansi lokulimeni nade sithembe yona. So vele akusele enye option asela plan, into yangkhona ayisikho ekhaya kuphela ingenile.
Amazwi la asekelwe ngugogo Jane Dube othi ufelwe isipani sonke.
Amadonki apho ukuqhukisa amakhanda nxa sesifa khonaphana afile kimi lapha abangu-4 insuku zilandelana. Ngazama ukuthi siwahlabe akukhanyisa ukuthi kwasokuleti evele thi hhayi sesifa, sawahlaba hhayi kwaze kokukuncede. Vele angikwazi ukuthi ngizalimangani mntanami, yinto nje engiyidingayo ukuthi kathi nizakwenzenjani. Amadonki ebendilima ngawo nsikha ngawo ngenqola asefile wonke.
Ukansila kwawathu unkosikazi Zolibanzi Pofu ongumunye walabo abafelwe ngamadonki uthi aphela amadonki esigabeni sabo.
Sesifelwe ngamadonki amaningi kakhulu osokuthiye izakhamizi zididekile zingasakwazi ukuthi athiphoze ezinjani, ngoba amadonki inyamazane iqakatheke kakhulu. Uvuke sengicabanga idonki yikukha amanzi, yikulima, konke nje sikwenzayo sikhangele ukuthi idonki yethwala umsebenzi omkhulu kakhulu ezakhamizini. Asefile sibili amadonki, lami nginje ngomunye ofelwe ngamadonki. Kukanti-ke izakhamizi zicabangela ukuthi amadonki lawa angabe bulawa zintwala kumbe angabe elezibungu eziswini. Even lakowadi kuwani khonapho umakhelwane asephelile amadonki, ayafa sibili kakhulu akhona mbijana.
Umqondisi ohlangothola ubona ngokunakekela izifuyo ezansi emandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa uthi bona abakatholi imbiko ngokuva kwamadonki lawa esithi baza kuyafika khona bayehlola ukuthi angabe bulewe yini. Ukufa kwamadonki lawa ukuza ngesikhathi inkomo lazo zisifa mahlayana nje ngenxa yemikhuhlane etshiyeneyo. Kusenjalo izakhamizi emanama kuwa-17 zidlela evalweni kulandela ukubonakala kwendlovu esigabeni lesi ngolwesithathu. Unkosikazi Thabang Nathi oyisakhamuzi eGogole ngomunye wobone lezi ndlovu.
Kulendlovu ezifike lapha number 9 zifike number 9 zihamba ziyi-4 indlovu zakhona ezinkulu zibuye zivelela entshonalanga zaphinda zakhona emzimduze lomuzi wami zabuyela futhi entshonalanga khona lapho ezibuye khona. So linanzelele bazali kakhulu ebantwaneni abaye esikolwe.
Lanxa kungela odwa wahlaselwa yilezi ndlovu kwezinye iziqindi njengewange sekuke kwaba lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle labantu kubanga amanzi kakhulu lamadlela ezifuyo zabo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseDambashoko ngu-Albert Ncube.